Into engalinqakathekile enginanzeleleyo ephumileyo ngiyokuthi yena ngwakhe umongameli we-MDC Alliance uMnumzana uChamisa athi yena isikhathi sesifikile sokuthi akhulumisane lohulumeni ka-Emmerson Mnangagwa. Sibona lokhu kuyinto eqakathekileyo kakhulu ngoba ukuze sakhe umnotho wethu kufuna ukuthi amabandla asephalamende akhulumisane ikakhulu nxa sikhangelele udaba lolo singathi ngolwasemzini nolwama-sanction ukuthi kubanjiswane kuzame ukuthi kwakhiwe umnotho welizwe lakithi ngoba ukhetho seludlulile. Yebo yebo lokukhala ukuthi kwenzakalani ngokhetho, kodwa kasibone ukuthi ibandla elibusayo lingavuma ukuthi kukhulunywe ukuthi kuqalwe kutsha ukhetho. Kodwa sibona ngani kungaba lomphumela yokuthi kungaba njani ukuthi kusetshenziswane. Okokuthi abantu basukume baye e-State House besiyabeka uNelson Chamisa njengomongameli, sibona thina kuyingozi. Ngoba oqala ngoNovemba kusenzakala ngo-2017 abantu babesekelana lombutho wamasotsha, yikho okwenza kwaba lula ukuthi abantu bangene ezitaradeni. Khathesi abantu kabahambisani namasotsha.
Manje elakusasa lebandla leli ulibona njani? Nanku siyabona kuthiwa kuzaba lomhlangano we-Congress.
Esikunazelelayo ukuthi njengoba ibandla leli elikhokhelwa nguChamisa kuhlanganisa amanye amabandla abebeziza nge-MDC Alliance asebefisa ukuthi bazize khathesi njenge-MDC, kukhanya ngani kulokuvumelana ukuthi phakathi kwabo akekho omunye ongaba ngumongameli ngaphandle kuka-Advocate Nelson Chamisa. Angiboni mina ukuthi lokho kungenza kube loqhezeke ukuthi kubangani bangaxabana phakathi ngoba kungani lokho bakuvumelana. Sibona labo abasondelane eduze naye uNelson Chamisa bevumelana ukuthi isikhundla sakhe esibumongameli emhlanganweni omkhulu okukhetha nguye yedwa ozobe khona, kodwa kasikezwa kukhulunywa ngezinye izikhundla